sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingali challengeani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 30 Ncwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Maralo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapolisa ainvestigate njalo abe esipha ama-periodic reports kwabemoli yakhe.
AbeZimbabwe bamanyene labamanye amazwe omhlaba unanza usuku lokuqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana ebe International Day of the Victims of Enforced Disappearances.
Yebo, iqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo. Sibuya lapha abantu bevuka bethi bayemsebenzini ekhanyayo, bakhonke ivaliwe kulamaphoyisa avala imigwaqo futhi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amaphoyisa adolibha ngalonke laphana isuka kubo-high court laphana ubo-treadmoto vele kuvaliwa kungeneki.
Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare, eBulawayo, eGweru lamanye. Kuhoza Friday liviki u-Ezra Chisa Svanda we-Studio 7 uxoxa le ntombazana esakhulayo uValerie Svanda owazakala ngegama lokuthi nguvali music. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. AbeZimbabwe bamanyane lamanye amazwe omhlaba ukunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu mahlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances ngesikhathi lapho kuqhubeka liqansa inani labathunjwayo, iningi labo kungabaphatheke kwezombusazwe labalwela amalungelo oluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abenhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kokuthula eHill Zimbabwe bathi bakhathazekile ngokuthi lanxa uhulumende wangena kuzivumelwano ezehlukeneyo zamazwe omhlaba zokwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu, liyaqhubeka liqonga inani labehlelwa yilolu dubo. Omunye wabasebenzisa nalo iTaiza Mara owanyamalala eminyakeni emine edluleyo phansi kwenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square, uCharles Nyoni, ulandisa ngokuchiwo yileli langa.
Sikhangela nje kanye lokukhumbula uItaiza Maralo ongaziwayo ukuthi ongapi njalo ukuthi kodwa siyakwazi nje ukuthi uhulumende waphiwa umsebenzi ukuthi amapholisa ainvestigate njalo abe esipha ama-periodic reports kwabemoli yakhe. Kodwa lokho sikubona kungazange kwalandelwa njalo emthethweni, bengazange bayenza ngitsho lalutho.
Uqhubekethi kungumlando kahulumende ukulandela izivumelwano angena kizo ukwenqabela ukuthunjwa mahlayana kwabantu.
So singabe nje silikhumbula njalo silithakazelela ilanga leli, kodwa sikwazi nje ukuthi kwelethu lapha eZimbabwe uhulumende wethu kalilandeli ilanga leli njalo kaliqakathekisi.
Amagqwetha abalisa uMnumzana Nkosi yabo Sibanda bathi ziningi izizathu ezenza uhulumende angaze azinikela ngokwaneleyo ukwenza lokho okumele akwenze okuhambelana lezivumelwano angena kizo kwezokukhankasela ukunqabela ukuthunjwa kwabantu.
Ungathi uyabala u-section 2 we-constitution, uyatsho ukuba i-constitution yiyo umthetho o-supreme eZimbabwe. Uthi-ke ungayihlangayo i-constitution uye kubo-section 53 uye kumalungelo wabantu labo ababotshiweyo, uxazulula into ezimbalwa ezitholakala ku-convention le. Okungangokuba i-convention le ayiphikisani lomthetho welizwe leZimbabwe, kodwa i-convention le ipha ezinye indlela zokuhlonipha amalungelo abantu laba angekhoyo ku-constitution yethu yeZimbabwe.
elinye njalo lamagqwetha elizweni umnumzana Abraham Mateta uthi zinengi izizathu ezenza uhulumende angazinikeli ekubekeni imithetho esiza kulolu hlupho.
Uhulumende wethu ngalantsho kuntsho yokuthi aratify ama conventions lawa ngoba banga ratify ukuthi uthi kuyabe sokuzadingakala ukuthi laba bathumba abantu kuyabe kumele bejeziswe.
Ezinye zezivumelwano uhulumende wangena kizo wasayina zibalisa ese United Nations Convention Against Torture or Inhuman or Degrading Treatment CART or International Convention for the Protection of All Persons Against Enforced Disappearances ese Rome Stature lezinye. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalunga edale lephalamende ahlangane labantu bakobulawayo lamuhla besizwa imbono yabo mayelana lomthetho wemichado osekulolongweni okwamanje. Indaba ekhanya iphatha ingaphathi abantu kuhle ngokuvumela wesifazane loba wesilisa ukuba abe lobudlelwano obungayifika lasemacansini labanye abantu lalabo achadileyo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi likhanya lingathokozi ngokuvumela abachadileyo ukuba babe labanye abantu abangathandana labo ngaphandle komchado ngokusemthethweni. Kodwa kukhanya kulezinye izigaba zomthetho ezigoqela ukuphiwa amandla kwezinduna ukuchadisa abantu ezigabeni zabo kanye lokungavunyelwa ukuchadisa abantwana abangaphansi kweminyaka elithumi lasitshiyagalombili i-18 years. Obekhokhela amalunga edale lephalamende emele inkulumane engoyebandla le-MDC umnumzana kucacaphulu uthi bazwile imbono yabantu bakobulawayo.
Namhlanje besihamba nge-marriage bill sibuza abantu ukuthi bathini ngomthetho lo. Sikhangele izinto ezifana nokuthi abantwana abancane abangaphansi kwe-18 years akusavunyelwa ukuthi basiwe emendweni kumbe bachade. Sikhangele izinto ezi-close 40 waba-civil partnership. Sikhangele umthetho omuhle kakhulu othi izinduna sezivunyelwa ukuchadisa ezigabeni zazo.
Umnumzana Lindani Mpofu oyisakhamuzi sakobulawayo uthi akwesulwe isigaba somthetho esivumela abantu ukuthandana labantu abaningi.
Indaba leyi eyama-social partners leyi kuzadiliza imizi. Ngoba kuzagcina sokudiliza imishado eminingi.
Obemele inhlanganiso ye-Women's Coalition, unkosikazi Petronella Juma, uthi akungancindezelwa omama abathethwe ngokwesintu ukuze mhla umshado uchitheka labo kube khona abaphuma lakho.
Sikhangela indaba yama-civil partnerships leyi sithe sicubungulisisa sabona ukuthi omama nxa sesisithi u-close 40 akakhitshwe wonke siyabe sesibancindezele sibavalela ilungelo labo elokulinganiswa kwamathuba eloku-section 56. Ngalokho thina sithi aka-reviewe u-section 40 u-close 40 abuye esengendlela ebhalwe okuvumela ukuthi omama abenzileyo ngokwesintu lalabo abaxotshelwa ebadodeni abo ngoba sebezithwele bakwanisa ukuthi mhla imendo yabo ichitheka bakwanisa ukuthi bathole labo i-property.
Umnumzana Christopher Dube isakhamuzi sakobulawayo uphathe ngeminyaka amantombazana endiswa ngayo.
Obaba nabomama lapha kulento enje la lapha into esifuna ukuyikhuluma lapha nje singabantu abakhulileyo kule ngozi eziningi ikakhulu laba ba-under 18 years ukuthi untombazana umntwana onguntombazana abonakale esezithwele bakuthi umzimba lo uyafuna ukuthi wakheke lo uqine ube mature ngaphakathi ukuthi usungaba usungemukela ukuthi ugcine umntwana esiswini hathi ukuthi into ingakavuthwa wena usihluka iganga laza uyilokhozi sicela ukufunana ukuyaqongiswa mbijana khona kokho iminyaka
unkosikazi Stars Mathethebe ilunga ledale lephalamende yena ke uqinise uZulu ethi bese bekubonile labo ukuthi lokho akusoze kwemukeleke ngokwesiko leZimbabwe
nginanzelela ukuthi abantu abanengi baphatheka kakhulu ekuxoxeni ngomthato owabantu abaphonguhlangana endleleni esithi ngama-social partners. Abantu kabawufuni lokho.
UZulu ukhanya engajabuleli ukuvumela ngokusemthethweni ukuba abantu kungakhathalekile ukuba bachadile kumbe hatshi babe lobudlelwano labantu abehlukeneyo baze bafikisane lasemacansini. Amalunga edale lephalamende abethapha imbono kaZulu batshele abantu ukuba labo edale basisolile lesi sigaba somthetho kukanti kukhona kodwa ukuhle okumunyethwe yiwo okunjengokuba induna zizaphiwa amandla okuchadisa ezigabeni. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Abikwa enyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare Bulawayo, Gweru lamanye. Kwezinye indawo ezifana lasemthethwandaba weHigh Court kwaBulawayo sezihlala sezingezigqagqelweyo ngamapholisa. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeProgressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi othi kwezinye indawo kulamasotsha ami lamapholisa bebuza izakhamizi ukuthi zithweleni kumbe ukuthi ziyangaphi.
Yebo, kuyiqiniso ukuthi kusiya kuvuka kusisa kuyizolo sibuya lapha abantu bevuka bethi baye emsebenzini kukhanya imigwaqo yonke ivaliwe kulamapholisa avala imigwaqo ukuthi ungangena lapha edorobheni phakathi ngapha amapholisa agcwele iganga lonke laphana sika kubo-High Court laphana kubo-Third Court bevele kuvaliwa kungeneli kwezindawo kwemota lezamapholisa ezinkulu lezi ezamanzi ezisoka zamanzi ababayo gcwele iganga lonke abanye kwesikhathi kubone labantu balamasotsha kwezindawo. So ke akuqedakali kanti ilizwe lezimambo zelifike empini abantu abasabuzani kanti kwenzakalani elizwe lapho nguhani manje bathwala nzima kangaka abantu abasakwazi kwenzakalani.
Wona amapholisa akhona ayabuza yini abantu imibuzo kumbe achiya nje abantu bezihambela?
Abantu bazihambela kodwa ke uzananzela ukuthi imigwaqo eminye yabo ivaliwe ungazama ukuya khonapho usungathi usuthalisanze ngezindlela lanxa ungabe ungabuzwanga nxa umgwaqo uvaliwe wena ulalapho ufuna ukuyefika khonapho usumizwa ukuthi hayi ungasebenzisile umgwaqo ungananzela amalungelo ami khona phana ngibona ngathi aselinyaso ngamna bendle njengo ukuthi ngifuna ukuyafika lapha kodwa ke nxa sokuthiwa ngingayi kodwa ke sizwa ngibona abasinxa sibala emaphepheni ungathi kuthiwa kulabanye High Court laphana amajaha abagcine bebanja befakwe izimota zenezo ezingelama number plate bebotshwa kodwa generali bagcwele iganga lonke bengahlukuluza abantu bengakhulumile abantu kakhulu ngaphandle kwama-roadblock ukuthi bafika bame bakubuze ukuthi ithweleni emoteni kanye kwesikhathi bayikhangele kwesikhathi bephonga ukuthi idlula kwesikhathi bakuseshe so akuqedakali kuyikho.
Ebusuku ke kuyahambeka?
Ebusuku yes labo babakhona ukuthi ungananzela nje abantu ngenxa yokuthi laba banazela umumo ungananzela abantu abaningi emgwaqweni lapha lebusuku imoto yabona sezintshwala abantu nje balutshwana. I think abantu labo bananzela ukuthi ngomumo lowo ubona omnye lomunye uyasukuza aziphendule abantu abaningi sebezama ukuthi bangahambihambi kakhulu ebusuku njalo sinanzela ukuthi yale busuku bakhona ndawo kulezisuku zananzela ukuthi la magetsi abe ngekho ize siyabe ingekho so vele akusela movement ekuningi kakhulu ebusuku ikakhulu ngabe imali yokuthini balutshwana abantu uyabona ukuthi gqa engxenye abantu abangaye bebonakala behambahamba okungathi banenganyana kunga aphe edorobheni kanye but emalokishini hayi abantu bakhitshwana abanye vele sebesesaba sibuke zani betshelani ndathi bo cela ukuthi ungabona ukuthi yoni la ungena endlini lanxa ungasomapho abantu sebetshelana bona kodwa ngabalaqinisula kanti okwenza amapolisa agcwala igala lonke bajongene.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Bindi umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk namuhla sixoxa ngengxabangxoza esiqhamuke kwele South Africa yokuhlukunyezwa kwabachayeli bemota ezinkulu habokuza. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakule Britane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekane lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwelizwe lakhe ku-EU. Abadabuka eZimbabwe labanye abokuza abahlala kwele South Africa bathi sebedlela evalweni kulandela imbiko ethi kungaqhamuka udlakela kulelo lizwe ngomvulo. Kubikwa kulabe South Africa bafuna ukungena emafekitali lakweminye imisebenzi bedinga abantu bokuza abasebenza bengela maphepha aqondileyo lokuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Abake babona ukuqhamuka lolu dlakela ngomnyaka ka-2008 kwele South Africa okwabulawa abantu abangamachumi ayisithupha lambili bacabangela ukuthi kungaba ngesifanayo lonyaka. Kodwa ke kulezinye izalane zakwele South Africa ikakhulu ezitshayela imota ezinkulu eziya kwamanye amazwe ezithi akumelanga kuhlukunyezwe abokuza. Kusenjalo izifundo eziningi kwele Nigeria namuhla bezivimbe phandle kwezitolo zabantu abadabuka kwele South Africa zisithi kumele bakhuze abanye babo ekhaya ukuthi bengahlakamezi abantu abadabuka kwele Nigeria. Ake sizwe abanye abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bexoxa lo Gibbs Dube ngalolu daba.
Iveleni manje ngiyakhuluma nje ngitho ukugcwala umlomo ukuthi umhlaba wonke kumbe mangithi mina eSouthern Africa yonke yilo kuphela sinto kadaba kumhlaba elibe nezethekeli eziningi okudlulisayo ezinama-documents nezinginawo amaje. So-ke into yonke yafika esikhathini sokuthi abantu bekhathale sekuphelile. Nabo bayanda, i-population yabo iyanda, abantwana babo bafuna umsebenzi and thina nathi sesingapha siyazala sekile lokuzala. Sekunzima yithi bona i-health system yabo yethe sisindwa. Bathe mabeka ba-checka ukuthi kanti-ke zizozala ngani babona ukuthi no abantu bakuza sebebaningi.
Sokuthake silobaba lapha ecingweni?
Esikhona kunjani?
Ngiyaphila Volta Moyo.
Hayi mina lapha engifike khona kathesi akulalutho kathesi ngisePlukwane la. Hayi akulalutho akulalutho ngikusukuzela kuwo Pretoria ngale. Bakusekuletha ku social media but practical on the ground angikubonanga ngoba kathesi bese Cape Town ngisenza i-PCC yami. Cape Town zake ngizwe abantu bekhuluma ngakho. Ngikuzwa ku social media abangani bami ama South Africans la amanye ama business associates ami engilabo abakhulumi ngento enjalo singazi njalo mhlawumbe i-government yabo izabavumela.
Ye, wathi sithatha ubaba Maphosa.
Hayi, sizawona lowo mkhosi ukuthi abantu bazahamba bengena emafemini bedinga abantu abangaphandle nabangenamaphepha. So sikhangelele kona lokho ukuthi sibone lathi kuzayenza njani ukuthi sizaphepha kanjani. Yibo kusihluphayo kakhulu kona lokho.
Ye, sibone ke ubaba Ndlovu ecingweni.
Into engayitsho nje yikho lokho nje sibona labala ngako-social media ukuthi ngemande mhlakathi abantu bazoyengena emafemini. Befuna abantu bangaphandle indawo zejejele abazovala imigwaqo into zesizibona zithele nje ku-social media.
Sizwa kuthiwa ke abantu bezimbabwe labo bathi kungcono besihlangane emapaki kumbe ngaphi ngaphi uzwa kukhulunywa ngakho khonokho.
Angeke ngakuzwa khona kukhulunywa ngakho kodwa ungathi ebhekisisa leto msakazi mina ngiblema kakhulu i-government ye-South Africa.
Lapho ke ngabanye abasebenza e-South Africa abaxoxele u-Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana we-Facebook ukukhasi le-VOA Ndebele. Kwezemidlalo umphathintambo ogatsha lwezemidlalo uCassie Coventry uthi abadlali beqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni webhola elokuqhaga elabomama lizathola imali elithenjisiweyo nguhulumende ngemva kokuphatheka kwimidlalo eyokudinga intshantshu zasemhlabeni jikelele. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Iqembu lebesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga lithe ngokudlala kuhle likwenze kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwe kwelengilandi ensukwini ezedlileyo lathenjiswa inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola ngurhulumende, kodwa lalamhla leyo mali lokhu bengakayitholi. Ekhuluma lentasebzindaba ngesikhathi evakatshela indawo oqhutshelwa khona ezemidlalo edolobheni lakobulawayo uCoventry, uthe leyo mali sebezaqala ukuyithola abeqembu lama-Jans.
They should have been paid. Kumele ukuthi ngabe sebabhadalwa, kodwa inkinga yikuba imali okumele bayikhiphe imali eyayidingwa liqula elabunjwa ngesikhathi kuthengwa iqembu lama-Warriors, imali yokuthi liyephatheka kumncintiswano we-AFCON. Bekusahlolisiswa ukuba leyo mali yasetshenziswa ngemfanelo yini phambilini kokuthi ibuyiselwe kumongameli welizwe ongesezakupha ama-Jans.
Iqembu lama-Jans liphutshelise endaweni yeshiyagalombili phakathi kwamaqembu alitshumi lesithupha khona lekwelengilandi. Sikhangele umdlalo wenguqu. Imidlalo yesigaba sekhasilaga Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amabili lanye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Kusasa ngomgqibelo iqembu leBulawayo Chiefs lizemukela eleCapes United enkundleni eluveve. Ngazemandaba kulo mdlalo ugobhozisa amathe uphakathi kweqembu eliphekamise isicoco lakenye ele-FC Platinum kanye lele-Chicken Inn. Komunye umdlalo wangomgqibelo iqembu leDynamo lizadlala lele-Tel 1 ngaseRufaro. Ngensonto iqembu leChapungu lizadibana lele-Triangle ngase-Ascot. Iqembu leManyika Diamonds lizadlala lele-Wange ngaseVengere. Iqembu leBlack Rhinos lizanqibelana lele-Harare City ngase-National Sports Stadium. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala lele-Rentals ngase-Baobab, kuthi iqembu leHighlanders lizadlala lele-Mshwane Stars enkundleni eBarber Fields. Iqembu lebhosi liqhuba nzima kulezi nsuku, njalo umgcini sihlalo walo uKenneth Mhlophe ukhiphe umbiko esithi abaqeqeshi balo abakhokhelwa nguMandla Mpofu baphiwe imidlalo emithathu ukuba banqobe kuyo ukuze bagcine umsebenzi. Ngomvulo iqembu leyade alizanqikelana leleZPC Kariba ngaseRufaru. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviku Ezra Chisa Sibanda weStudio 7 uxoxa lentombazana esakhulayo uValerie Sibanda. Wazakala ngegama lokuthi nguVali Music. Yena ke ucula umdumo wehouse le soul music ecula esebhilitane.
Umculi osengene kwezwakala kwelengilandi ngesizathu sokuthi abantu abaningi bayawukhwabitha umculo wakhe uMadawu.
Ibizo lami nguValerie Manuel Sibanda. Ngazalelwa koBulawayo, lapho engafunda khona eGreenfield eseBellevue, ngabesengisiya ePetra. Ngiqeda khonapho ngabuya e-UK, ngaqhubeka ngezifundo zami, ngaqeda i-CGCSE, ngenza le-uni, lapho engifunde khona i-law le-business studies.
UValerie selamandla kade yathize yawakhiphileyo, njalo umculo wakhe ulomlayezo.
Igama endisebenzisayo mangicula nguVali Music, and sengikhipha ingoma eziningi ezishiyeneyo. Ngibala What You Need, uVosho, Umina Nawe, nale entsha uDola. UDola ngiyithandela ukuthi ingoma, you know, in a way it empowers abafazi. It just makes you feel good and it makes you know ukuthi la way you can be independent and make your own money and be successful.
Kukhanya ezokucula osukelela zokhatshana esemncane uMadawu.
Ezomculo ngazidalisa ngisangumntwana. Sasihlabela, sikhonza ngekhaya lasenkonzweni. vele ngiyathanda ukuba ku stage ngaze ngayenza le modeling ngo 2008 ngaba ngu Miss London Earth winner. So ngiyakholisa nje ukuyenza izinto eziphakemeyo eziku stage that people can feel. Abantu bayawujabulela umculo wami. Ngabona ngeZimfest which had about 5,000 people. Labantu bakholisa. Bakholisa kakhulu and I did a lot of meet and greets. It was lovely.
Cula mnandi kangaka kuyabonakala kukhona abamthulekayo ukuthi laye ezwe efuna ukuba umculi.
Ukuthi ngiqine lami siba ngumculi ngakhangwa ngokubona abanye abadumayo, ngibala oWhitney Houston, ngizembalele eGoli, oLucky Dube, Boom Shaka, Obusi Mhlongo. Wonke, you know, in a way inspired me to know ukuthi nami, you know, I can really do this. Umdumo engiwenzayo, yebo ngiyashaya i-house, ngiphinde ngicule ne-soul, ne-afrobeat. E-UK, i-goal yami ukuthi ngitshengise abantu limi lwami ukuthi bebekwazi ukuthi kule language okuthiwa isiNdebele ekhaya.
Ungakahambi tshela abalalelile ukugcina ngomculo wakho ukuthi utholakala ngaphi njalo ngayiphi indlela.
Ingoma zami lingazithola on all digital platforms. Ibizo lami nguVale Music, which is spelled V-A-L-E-E Music. Lingazithola njalo kubo social media. Ngiku Facebook liyanthola as Vale Music Official. Kumbe linthole njalo ku Twitter na ku Instagram. Ku Instagram nguVale Music. Ngiyabonga kakhulu.
Kuhle ubona abasakhulayo beZimbabwe asebathuthela emazweni becula ngolimi labo njalo bephakamisa losiko labo. Nguvalani Sibanda lo ebesilaye kuhlelo Woza Woza Friday bangani mam mpelasonto enhlekini lonke iGabramu ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Checking the fire. I'm packing the stacks up. My biggest, my ownership stack. Yeah. Got you breaking your back for mine. Money, money, oh. In my own, and I'll be making my own. Money, money, oh. Working, work, getting the back. Baby, don't touch. Falling like a daddy, go hard. I'ma go hard, harder. Give me that cash, fella, check.
Vale Music isivalela ke uhlelo lwethu kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. AbeZimbabwe bamanyana labamanye amazwe womhlaba kunanza usuku oluqakathekisa imikhankaso yokuqedwa kokuthunjwa kwabantu madlayana olwe International Day of the Victims of Enforced Disappearances. Abikwa inyakazela amapholisa emadolobheni amakhulu abalisa iHarare bulawa eGweru lamanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.